Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosihlanu mhla ka 12 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
the official school calendar was published by the secretary and is not allowed any school to deviate from it.
Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kwahulumende lezikolo ezizimeleyo kudaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo.
Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni yeground yokuthi kayikalungiswa la ngendlela abantu emathibeleleni abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolasemzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho.
Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekizulu usekhotheme. Uhlelo woza Friday namuhla sihamba lembongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Jwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bubhubhe abantu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhu i-coronavirus ifikile kuleli, sebephose befike inkulungwane lengxenye 1,400. Asebefunyenwe belawo sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,300. Abenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association bathi lanxa abongi beqale bemadolonzima ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolwehlele labo asebehlatshwe uhlelo lokuhlaba abezempilakahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele China. Luqale kumaviki amathathu edluleyo, njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhu liphansi. Khathesi sokuhlatshwa inkulungwane ezedlula ezintathu, 35.9 kuphela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kukahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo, abazali abalabantwana abafunda izikolo ezizimeleyo bathi bafuna uhulumende ayekele izikolo lezi zisebenzise ikhalenda eyehlukileyo kulaleyo ayithule kuliviki. Besithi abafundi kulezi izikolo bebefunda ebulenjini ngoba zivuliwe kusukela ngezibandlela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokuvula izikolo mhla ka 15 Mbimbitho lo 22 Mbimbitho asiphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Besithi ababo abantwana bebevele befunda ebulenjini kusukela ngozibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi ukukhitshwa kwekhalenda kutsho ukuthi izikolo zonke elizweni kumele ziyilandele.
The official school calendar was published by the secretary and is not allowed any school to deviate from it. If there was any online learning taking place, it can still continue as the school calendar published by the
calendar ekhitshwe okusemthethweni umabhalane ayivumeli izikolo ziphambuke kiyo. Nxa bebefunda ebulenjini bengaqhubeka njengalokhu ikhalenda ekhitshwe umabhalane.
Umzali olomntwana ufunda esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende, unkosikazi Sukoluhle Ncube, uthi abavumelani lalesi sinqumo.
Uhulumende kumele ananzele ukuthi ama-private schools adesenza ama-online lessons. Ngakho kunzima ukuthi sivumelane lokuthi izikolo zivulwe. Abantwana badinga ukuphumula, ifizi sibhadele. Ngezinye indlela sikubona kungcono ngokuthi kuyehlisa amathuba ukuthi abantwana babanjwe umkhuhlane we-COVID. Thina sikwazi abantwana bevala mhla ka-31 March, njalo sihlangabezana le-holiday, okutsho ukuthi kumele bakholise ikhefu labo lawo.
Upride Mzinja ongumfundi esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende uthi lokhu kuzakhama abazali emalini.
Thina njengabantwana bama private schools sesibonile ischool calendar ekhitshwe government. Leyo school calendar sivumelani layo sibili ngoba thina sangezama ukufunda saqhubeka silokhu esifunda even loba kwakule lockdown. Asizange savala isikolo nje ama-government schools. So ke sokuzaba nzima for abazali bethu ukuthi becabangele iphambili like izimali ze-transport, becabangele izimali ze-school fees ngoba ischool fees ziyadura. Plus ama-Easter holidays athi bese sithawule sesihamba kuma-Easter holidays manje kukhanya asisahambi sesisahlala lokhu esisesikolo.
Unkosikazi Sanele Dube umbalisi esikolo esizimeleyo uthi kuqakathekile ukuthi umntwana aphumule.
Ikhalenda le ekhitshwe nguhulumende ekuvulwa kwezikolo lokuvalwa kwazo siyibona inde kakhulu kubantwana laba esibafundisayo ngoba singakhangela thina sukusela ngozibandlela izikolo bezivuliwe. Kungakho uyabe usubona vele ukuthi abantwana sebediniwe, kungakho vele ikhefu liqakathekile kubafundi ngoba umntwana yathola isikhathi sokuthi aphumuze ingqondo laye akaphumule. Kodwana nxa uhulumende engathi lathi kade sivule ekuqaliseni kukazibandlela siqhubeke size siyevala ngonhlangula, mboni ngani isikhathi lesiyabe sesiside kakhulu ngoba abantwana phose basebeseklasini for isikhathi esingaba ingxenye yomnyaka almost 6 months belokhu beseklasini bengela ibreak.
Umphathisikolo wesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo owesabe ukuthathwa ilizwi njalo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguSibanda uthi balokhu bephakathi kokukhulumisana lohulumende mayelana lokuvula izikolo. Uhulumende wethule umbiko wokuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abazavula mhla ka-15 Mbimbitho kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka-22 Mbimbitho. Izolo uhulumende wethule omunye njalo umbiko ovela kunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela exwayisa izikolo ezizimeleyo ukuthi zilandele isinqumo esithethwe nguhulumende ngoba zingayekela ukwenza njalo ulakho ukuzivala. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU-PF selisole amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa awethule kuthange kumbiko wakhe omqoka lisithi atshengisa ukungakhuli kanye lokusilela kwesithunzi sokuba umkhokheli. Ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla, isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthe uMnumzana Chamisa ugcizelela ukuthi amalunga ebandla lakhe azatshengisela njengalokho akwenza ekupheleni kukaNtulikazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa uthi ibandla lakhe lihlonipha umthetho ngakho lokhu kungenzakala liza kuchiya ezandleni zamapholisa. Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uthi labo bayawasola amazwi kaMnumzana Khayamoyo.
Zala Simon Khayamoyo uchamande wengazokala ukuthi uthile umuntu omdala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nxa usukhangele abantu asebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kwi-internet ama-views kukhanya ukuthi bona bethuswa yikho lokhu kathi uthi kanti kungani abantu beZimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile libe labona izolo futhi besemhlanganweni we-Broad Alliance ukutshengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya aqine siyaphambili. Siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adluleyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela bathi ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bibona ukuthi hayi bo and laba sibantu abathengwayo ngabantu abazibuyelayo kasibafake ku-TV kasibenzini bayazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngobukhokheli bukaPresident Nelson Chamisa.
Uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba, ungathi lokhu yikwethusela yini?
Ngihlala yenza phela leZANU PF sakukhuluma thina ngo-2018 thandekile ukuthi ZANU ngaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka eceleni i-planning yokubulala i-MDC kathi khangela sithandekile abantu bayakwazi nabalaleli bayakwazi ukuthi izano yiyo elamapholisa athatha iy'mpahla ze-MDC azinika uMonzura bathatha ama-MP kapresident Chamisa abantu bakhiphe ephalamente abanye banika uMonzura bathatha imali efanele inikwe ama-MP ibandla ngokuthi lama-MP amangabafaka lapha khangela udaba lukaDexter Nduna owe-Chegut ukuthi izikhi ngokwaye yakhuluma ukuthi uDexter Nduna ayisiyo awuniye election kodwa sesithi yena ngoyofanela ephalamente kodwa ukhona ephalamente wenziwa izanu angazi ukuthi ngani sibe sokho sixoxa ngezanu senzingani sixoxa la bantu abazi umthetho kumbe abalomuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yezanu elalelwayo ngoba abasizaphula mthetho ngaba kukhulu ukuthi kulomthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngezanu lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana hhayi kuthiyene
lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu usekhotheme. UZwelithini obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lambili 72 ubesele sikhathi elwisana lomkhuhlane wechukela. Ube yinkosi okweminyaka edlula amachumi amahlanu 57 kulandela ukukhothama kukayise uSiprian Bhekuzulu kaSolomon. UZwelithini wazakala ngokuvuselela amasiko amaningi afana lomhlanga lokuxazulula inkinga zelizwe ngembizo. Ngomnyaka ka-2015 kwaphuma imbiko ethi uZwelithini wathi abokuza kumele basuke kwele South Africa okwabangela ukuqhamuka kodlakela olwabulalisa abantu abayisithupha. Kodwa inkosi uZwelithini yathi intatheli izindaba zagonqomisa umbiko wakhe kwazwakala ingani utsho njalo yena kungayisikho ayekukhulumile. Wayesazakala ngokusola ukuphathwa kwamaNdebele eZimbabwe lodaba lwegugurawundi. Uchiye amakhosikazi ayisithupha labantwana abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 imininingwane yemfa yakhe lokufihlwa kwakhe akukaziziswa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweli South Africa umnumzana Nqabutho Mabena owake wahlala phansi ekhulumisane laye ngendaba eziphathelane leZimbabwe.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community in South Africa siye sakhuluma lesilo sekunesikhathi nje sihamba sisiyaxoxa nesilo ngokusihluphayo lana eSouth Africa kanti ke lokuhlupha ekhaya. Isilo besibonisa ukuphatheka kabi ikakhulu endabeni yeground yokuthi kayikalungiswa la ngendlela abantu bemathebeleland abaphethwe ngakhona lokho esingakuthi ngolwasemzini marginalization. Isilo besikwazi konke lokho yikho ke besifisa ukuthi nga indaba leyo yalungiswa abantu beZimbabwe abasemathebeleland lamba Zimbabweans alapha eSouth Africa bahleli kuhle abalapha eSouth Africa wayevumile ukuthi uzoncedisa ukuthi balungiselwa amaphepha. Yikho ke thina simkhumbula ngakho ukuthi ubezimisele ngendlela esasixoxa naye ukuthi ancedise lapha nelisa ukuncedisa khona ukuthi impilo zethu zithuthuke.
Kuphe kwaba lesikhathi lapho inkosi yethethwa icala lokutshotshozela udlame kulabo abokuza. Singathini ngalolu daba ikakhulu sesikhangela ukubana wayengumuntu onjani kudaba lweZimbabwe?
Yebo ye, kulamazwi aphumayo ngo-2015 okwagcina kuthiwa yiwo amazwi ayenza ukuthi silo kumbe ayenza ukuthi abantu abeSouth Africa umba amaZulu bachaye abantu bokufika esingathi ngama-migrants esikunanzelelayo ukuthi ngaleso sikhathi ngo-2015 loba isilo sakhuluma lawo mazwi ukuthi abantu kabahambe singazange sikuthole ekuqaleni yikuthi waye wakhuluma kutheni. Kodwa sithe sesilandelela sabona ukuthi ukutshaywa kwabantu kwaphuma kumbe kwasukela efemini eseThekwini lapho abasebenzi baleyo fem babe ku-strike. Bathe beku-strike umqhathi wathatha abantu abanye emgwaqweni ukuthi bangene indawo kumbe isikhundla salaba kade besebenza. Yikho kwenza ukuthi kwasekuqala ke ukuthi abantu betshaywe indawo kuthiwa isiphingo eDurban. Siyananzelela ukuthi ngo-2019 kuthe nxa kuqala umsindo eGoli sagijima sahlala phansi lesilo isilo sasivele sibize abanye abakhokheli bama-organizations kanti ama-migrant organization abahlala eThekwini bezama ukuthi kulungiswe indaba yokutshaywa kwabantu ukuthi abantu kabahlali kudle. Yikho lapho ayenika khona abakhokheli labo ebanika induku ethi induku yokuthula intonga ngolwakithi lami ngayithola leyo ntonga enilokho ngidlayo into engiyithanda kakhulu.
Umnumzana Nqabutho Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine elokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakweleTunisia usebuphe abantu abedlula amajumi amahlanu abasebenzisa ubulembu bokuxhumana ekulobeni indaba ezijiyeneyo ezinjengokutshengisela emigwaqweni. Lokhu kwenzakala sekule minyaka elijumi kulandela udlakela olwaginqula uhulumende olwaziwa ngokuthi yi-Arab Spring. Abantu kulelo lizwe bakhala ngomnotho obhidlikayo langokuncindezelwa kukazulu nguhulumende.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya zonke izabelo zelizwe lakhe ukuthi zibe sesiqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo leminyaka elithumi latoba munembili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela kulo mkhuhlane kusukela mhlaka 1 kuNkwenkwezi. Embikweni awethule izolo umongameli Biden uthe njalo ngokusebenza nzima kwahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi elemelika lizabe selinamajekiseni ayenela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlenge zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhla ka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akuje ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshe khonapho khonapho. Kuje ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
Umnumzana Biden ucele njalo uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamask. Wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi babe lembuthano emkhulu lemdeni ngelanga likazibuse mhla ka 4 ngoNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngisakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size silehlule leli gciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamask njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshe amajekiseni. Sineza lokhu sibambene. Sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene
and have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kamnumzana Biden, undungameli Nkomo uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Jerry Tyler Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi batholela uMajekiseni la njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole. Ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokho kunikeza ithuba lalabo abanesifiso sokuthi bawathathe lawo Majekiseni nxa kuyukuthi ayavikela umkhuhlane, ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu, kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo, ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane, wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu bubelo, ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzana uBideni ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka amamaski. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane weCOVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona, mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi gqoka amamaski yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle, ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu impela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha impela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ububelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi, njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu obazovunyelwa ukuthi bahlangane ukukholiswa njengenjwayelo eminyaka edlileyo, ngibona kuyinto enhle. Kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kubuye kuvalwe futhi, ngoba sibona abanye lapha sebehle bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto enhleleyo.
Lo umnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Okwamanje wathi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umphathintambo ohlangothi lukahulumente wakwele Melika obona ngokudlelana labanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken uthi iCrimea yingxenye yelizwe leUkraine. UBlinken wethule lokhu ekhumbuza umhlaba wonke jikelele ukuba sokule minyaka eyisikhombisa eleRussia lahluthuna ngenkani isabelo zakwale Ukraine. Uthi kubi kakhulu okwenziwa ngeleRussia elokhu likhahlameza abantu abahlobo lweCrimean Tatars labanye abancindezelweyo kulelo lizwe. UBlinken uthi sesifikile isikhathi sokuba eleRussia lisuke empumalanga yelizwe leUkraine likhulule bonke abantu ababotshiweyo, livumele lokuthi kube lokukhululeka kukazulu elizweni lokhu ejikelele. Uthi kasuze zesulwe izijezo zenoto ezesijeziswa eleRussia ngaphandle kokuba ilizwe leli lisuke kweleUkraine. UBlinken uthi elemelika kalisuze livume ukuthi ingxenye yakweleUkraine ithethwe ngenkani ngeleRussia. Ilizwe leMelika lithi lamukela ngenjabulo ukubunjwa komkhankaso weCrimean Platform ojonge ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokunye okwenzakala empumalanga yakwele Ukraine, okunjengokuhlahlanyezwa kukazulu, ukulwisana lokwenziwa ngeleRussia ukuvikela ubuZulu, ukubisela umbuso kaZulu njalo lokuthi kususwe ibutho leRussia empumalanga yalelo lizwe. iCrimean Platform izasungulwa okusemthethweni mhla zingama-23 kuNcwabakazi lonyaka. Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuvikela abantu abakhahlanyezwa kwele Ukraine lokuthi kube lombuzo ogcweleyo okaZulu empumalanga yakwele Ukraine lelizwe lonke jikelele.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leMbongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Jwane. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sekani insizwa edabuka etsholotsho eleziphiwo ezinengi nanku ungumlobi wengwalo abe yimbongi njalo abuye abe ngumculi. Linsizwa ithi iphakathi kokupheka idlaladelayo lesibili kanti njalo ilolonga olunye ugwalo lwayo.
Umsebenzi wokucula wona ngiwuqale ngesikhathi se-lockdown lapho engiye ngathatha isikhathi ngacabangisisa kabanzi ukuthi izinkondlo engizibhalayo zingafika kanjani ebantwini. Ngasembona ukuthi ukuzifaka amachacho kungenza ukuthi zilandelwe kakhulu ngabantu ngoba zizabe sezinongiwe zaba lokuthathekisayo.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalolunye ezigoqela ethi eyomndeni ayingenwa, isililo sentombi kanye lethi unemfihlo.
Koze kube nini singabathunjwa na, nithuleleni makhaya esizwe lapho elele khona. Isizwe sasala sithiloze kwezinyoni, sihlele ezintangweni zibona isikhuze. Thina-ke sikhala singethu siwe siyafana isibini, sifakabilo komkhoba siphucwa sani, singecebele kubani umhlaba wonke usijikele ngoba wena uthule zwi. Kawutsho lutho loba sesidonselana iqatha ngawe, uthuleleni Nkosi yohlala.
Ngathanda ukuthenga ingwalo lamadlalade yakho Dube, bakuthola njani?
Itholakala ezweni lase-South Africa, ngakho-ke imisebenzi yami itholakala khona. Inombolo zami zocingo zithi +27 62 651 3392 +27 62 651 3392. Kulapho ngitholakala khona ku-WhatsApp lakuma-calls.
Abalandeli ungabatshiyela waphi amazwi?
Engingakutshiyela abalaleli ukuthi nje ngicela lingisekele ngokuthi liphakamise umlobi wenu, umculi wenu, ngemisebenzi le ayenzayo ukuphakamisa lina.
Uphuma ke enkundleni ubhekani Dube ngale.
Bangihleli ngithule ngithi ngiyonitshayela abadala ukuthula kami ukuze umbiko wami yathetha ngokuthiwa ngukhwa ngoba enziwa idlalo yalaba bantu. E-Afrika bafikile basigila bangakabetha abahlimbu yakothi behlushwa besezweni labo lokuzalwa behlushwa yibo maqimeza. Umhlaba wonke ufakiza yeka njengenkomi kofola bonakala ngokuba amabhuduiza yeka kuwebusweni.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukudonselana phakathi kukahulumende lezikolo ezizimeleyo phezu kodaba lokuvulwa lokuvalwa kwezikolo. Inkosi yamaZulu isilo uGoodwill Zwelithini kaBheki Zulu usekhotheme. Kuhlelo Woza Friday namhla besilembongi uBhekani Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Joane. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.